Hhojo ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisindaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 zibandlela 2021 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
nebethu akade sisebenza lawo akade besebenza beqamula isekelo esephathi yethu eConstitution yeMDCT. IConstitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula, bona bebeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sifuna ukuthi asingeke sisebenze labantu abaloku abaqamula iConstitution.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhla utshele umhlangano lentatheli izindaba ukubana sebehlukene labecele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ngenxa yokwehlukana kwemibono, inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kweSouth Africa zikhuthaza uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuqeda udlakela olubhekiswe kwabokuza izizalwane zakulelo lizwe. Kuwoza Friday liviki silembali yomculi owaduma kususela iminyaka yabo 1970 uZex Manatha obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Khuphe webandla leMDCT namhla utshele umhlangano lentatheli izindaba ukubana sebehlukene labecele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kungenxa yokwehlukana kwemibono. Njalo lokhu bakwenza belandela isisekelo sombuso webandla. Ubathabile Masuku sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thokozani Khuphe namhlanje utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eMcDonald Hall wobulawayo ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso seMDCT, njalo yena labasekeli bakhe kabenzi okungekho emthethweni, ethi ngalokho sebesehlukana lecele elikhokhelwa nguMonzora. UMakhuphe uthi njengebandla leMDCT namhlanje bazisa uZulu wonke waseZimbabwe lomhlaba ukuba sokusobala ukuthi uMonzora usephumile kibo.
Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified Zek that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself. Monzora has now formed a new alliance. In addition to this, Monzora has already notified Zek that he will contest the upcoming by-elections under the MDC alliance party. So doing, Monzora has fired himself.
Unkosikazi Nomvula Mguni ilunga lephalamende uthi abafuni ukuthi kube lokuhlukanisa abantu kubandla labo.
Ubuhlungu obukhona ukuthi thina sifuna i-inclusivity ukuthi abantu bonke kababe khona ngoba le project yabantu. Kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi those that are in power sebe sehlukanisa abantu bakhethe abanye abantu abangakhethwanga ama structures ayikusuka kusihluphi. Yikho esikuzamayo ukuthi hayi thina sifuna ukuthi abantu bonke babe phakathi ngoba this is a people's project. Batsho bona ukuthi bafuna siye ngapi, senze njani, ngoba abantu abadubekayo yibo ukwedlula maybe thina the ama leaders.
Umnumzana Samson Mpeni owebandla leMDCT engumabhalani wakobulawayo uthi bayamsekela uMakhuphe ngokuthi sokwanele.
Thina inyathelo elithethwe ngumama leli yilo vele ade silikhalela lanini lanini. Sisukela ku-extraordinary congress kwaba lezinto ezabanjwa ngendlela engasiyo esemthethweni we-MDC. Imthetho we-MDC ulendlela okuphawula ngalo ukuthi uma kusenza ukhetho luyenziwa ngale indlela, but akusayenzakanga lokho. Kwaba lezinto eziningi ezasiyenza saqina sesingasakwazi ukuthi siseseyithi MDCT yini esafoma iparty sidinga lathi ukuthi sibe lomahluko lamanye amabandla sithathe uzibuzi. So ngalokho thume upresident ukuthi no, enough is enough. Asisebenzi lamasela, thina sizasebenza lo muntu olandela iconstitution.
Osakhulayo unqobizile Moyo eyisikhulumeli sabatsha ebandleni leMDCT uthi uhambo abaluhambe loMakhuphe selufike lapho okubajabulisa khona.
Lolu hambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangela mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumonzora eRiga i-election eletha abantu abangekho kuma structures abaye babhasile sachaywa wakontinya lokho esenza izinto ezi unconstitutional sikunengi sikubonile de sikukhangele so namhlanje lolunya oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu
laloba kunjalo umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT kucele elikhokhelwa nguMonzora uthi uMakhupe uphambana lesisekelo sombuso webandla
lolu uhambo esiluhambe lomama iminyaka yonke namhlanje sifike lapho olusijabulisa khona thina njengabontanga malali khangela mhla ka 27 indlela engachaywa ngayo eHarare ngichayelwa ukuzama ukumisa udlame olwalusenziwa ngumonzora eRiga i-election eletha abantu abangekho kuma structures abaye babhasile sachaywa wakontinya lokho esenza izinto ezi unconstitutional sikunengi sikubonile de sikukhangele so namhlanje lolunya oluthethwe ngumama olutsho lokuthi sizikhiphe ebantwini abangahambi ngendlela eyiyo indlela umhlangano ofisa ngayo siyajabula kakhulu
ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okukhulunywa ngumakhuphe ukuthi uMonzora uyebhalisa kwabezeki esithi ungumkhokheli weMDC Alliance kulakho ukuthi kumnike amandla okumxotshisa edalela ePhalamende kodwa kube lezinye njalo ezithi ulakho ukubhekana lenkinga njengoba incwadi zokuxotshisa abantu edalela ePhalamende kumele zilotshwe nginobhala jikelele webandla unkosazana Phori Nampariwa yena ukucele likaMonzora iningi liveza ukukhathazeka ngokudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo ngale indlela ekakhulu khathesi sokulungiselelwa ukhetho hathi olwama-by-elections kuphela kodwa lalolo olomnyaka ozayo welizwe lonke ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
kunjalo nje ngemva komhlangano kamakhophe lentathelo ezindaba uEzra Jesus Banda weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa laye echasisa kabanzi nginyathelo alithethe namhlanje lapho athe nguye osengumkhokheli weMDCT ngemva kokuzigxotshisa kukamnumzana Douglas Monzora kulo
lokho esikwezile kusemthethweni ngokuthi silabanye bethu akade sisebenza lapho akade besebenza beqamula isisekelo esephathi yethu e-constitution ye-MDCT. I-constitution ayisiyonto okumele ukuthi uyiqamula. Bona babeyiqamula izikhathi zonke. So sigcine sifuna ukuthi asingeke sisebenzele abantu abaloku abaqamula i-constitution. Sizamile ukuthi sicebisane labo lami njengomsekeli ngazama ukuthi ngibacebise. Kodwa ngabantu vele abangafuni ukucetshiswa abantu abasebenzisa i-violence, abantu ababe behlukuluza abantu. So sigcine sifuna ukuthi hayi. So kwenele asisakwanisi thina sasizazimela laphana abayibo abahlonipha iconstitution yethu lalabana abangahlonipha iconstitution yabo so thina lokho esikwenzileyo kusemthethweni okukhona kathesi ukuthi sokulamabandla amabili abe-MDCT elinye ngilikhokhelayo elinye kangazi ukuthi lizakhokhelwa ngubani njengoba besithi bale congress yabo yenale engalandeli iconstitution yethu abazayenza mhla ka-5 March
kuzenzakalani ngemva kokukhuluma lokho okukhulume namhlanje inkulumo yenze namhlanje
sisuka lapha thina sesilungiselela i-Congress esemthethweni eku-Constitution. So sizaba le-National Executive sibe le-National Council eyiyo ezaphuma le ndlela ekuthi sizahamba njani sisiya ku-Congress. Ngokuthi thina sifuna ukuthi silandele ku-Constitution okukhuluma ukuthi ama-ward azayenzwa nini, ama-branch azayenzwa nini, ama-district azayenzwa nini, ama-provinces azayenzwa yini, then sibe sesenza i-Congress. So khathesi yikho esesikhangelane lakho, yikho esifuna ukukwenza ngokuthi sifuna ukwenza i-Congress esemthethweni. Wonke umuntu ozabona ukuthi kwena izinto eziyenziwe egcekeni abantu bonke bejabule ubukhokheli obuzakhethwa khonapho sibe kwazi ukuthi ibukhokheli uqobo
uzasala ukhona yini njengelunga ledala lePhalamende kungenzalo ukuthi uMonzora athi sengixotshile makhophi uzathini
akulanto njalo njengoba ngikhulumile ukuthi iparty le isilamahlandla amabili iparty yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha so akulelinye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla so mina ngizaqhubeka ngise parliament ama MPs azaqhubeka ese parliament so yikho kumele kube khona ikho libonile ngizama ukucebisa amanye amabandla ama political parties ngacebisa le parliament njalo ngacebisa le minister of local government ngacebisa le minister of justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela indaba zethu iparty leyi isiqhamukane phakathi sokumele ukuthi khona li street ngendlela efana nayo So yikho esibukhangeleleyo and sizahlala sephalamenti umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siya represent amaZimbabweans.
Sohlukuluzwe kakhulu kulezi zombangazwe. Uhlukuluzwa kakhulu kabanye bekugijimisa, kabandlela ukusala lokuhlukuluza, leli bandla lakho la lokuhlukuluza. Elakusasa lakho kweze mbangazwe limi njani? Sozagcina uchile yini ngindla ukuthi uyahlukuluzwa.
Mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukuthi ngisebenzele imbuli yeZimbabwe. Ngibamelele. Ngibone ukuthi khona imuli yeZimbabwe siyayithatha siyihambe elizweni siyihambise eKenani lapha kuloluji khona lochaqo sibahambise lapha kulemsebenzi lapha kulemizibhedlela ezilemithi lamadokotela lapha abantwana abazahamba ezikolo lapho imuli zonke ezizakuba lempilo ezihle. So akula lapha engiyakhona ngifuna ukusebenzela amaZimbabweans ngifuna labo bengisebenzise ngibe ngumkhokheli wabo oqobo ozabasebenzela ukwenzela ukuthi impilo zabo zijinje.
Ulamafungafunga ukuthi ke uNelson Chamisa singathi nguye MDC Alliance ngoba siyazi iparty yakhe uthi ke kufuneka ke sihlangane ungasebenzela inxama ngathi hey mama makhupha sike sihlangane sisebenze sonke.
Okwakhathesi thina njenge MDC team sikhangelela iCongress okumele siyenze ekuConstitution. So kusukusela namhlanje kusiya phambili sibhizi sifuna ukuthi silungise sibone ukuthi siqoqile sayenza ama branch sayenza ama ward sayenza ama districts sayenza ama provinces sibe sesiya ku Congress. So kwamanje yikho sikukhangelele
ayeza ama elections njalo ukukhuluma ngawo kanti si lowuthi ama by elections ibandla lakho liyancintisa lapha yini le MDCT.
Ibandla le MDCT lele sengilikhokhela mina kathesi alingeke lincintise ngokuthi ama nominations angu lesithathu mhla ka 26 thina kathesi sesikhangelele ukuthi silungisele le Congress siye phambili. But 2023 sikhona siza contest.
UZulu wonke olalele emhlabeni angaka okulandelayo bolandela ke ibandla lakho. Ngabe sehluphekile kakhulu bese sehlukumezile ngento ezenzakalayo ungathini ngoba qiniso sithini?
Engakuthanda ukuthi ukuthi khona ngithanda ukuthi ngibombe ama members ethe MDC lamaZimbabweni zonke nje jikelele. Ngosekelo abasinika lona. Ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele. Mina njoba ngikhulumile ngisisebenziseni ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweni amahle linginike ithuba ngilisebenzele ngenze lokhu nami ngikukwanisayo ukuthi ngilwise ngibone ukuthi impilo zenu ziyajinja.
Unkosazana Thokozani Khuphe ngumkhokheli welinye lamacele awe MDCT lapho ke limuzwe ixoxa lo Ezra Jesus Banda ekubulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ngokutshona kosukulwa izolo kwabahlolwe i-COVID-19 abantu abangamakhulu phose amane 397 batholakale belegciwane leli elibulele abane asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million kulabazi inkulungwane ezidlula amashumi amathathu lenxenye 35,554 asebehlatshwe elesithathu elebooster. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukubana athathe amanyathelo esiphangiphangi ukujezisa inkokheli zamabandla ezombusazwe lamaqembu omphakathi asesungule inhlelo zodlakela olubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkokheli zenhlanganiso ezijeneyo lezi ziqhuba umhlangano wabezindaba eJohannesburg lapho ezule khona inkokheli zamabandla ezombusazwe okukhanya gququzela ukuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Emsukwini esanda kwedlula umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, ube ngena endaweni zokudlela esethesa lezi ndawo umlando wokuqatsha izalwane zakwamanye amazwe okwedlula ezakwele South Africa. Umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance, umnumzana Gayton McKenzie, nomkhokheli webandla le-Action SA, umnumzana Herman Mashaba, badume kakhulu ngezikhathi zokhetho amabandla abo egiya ngokuthi enganqoba ekhethweni lwezabelo abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni bazadudulwa babuyiselwe ekhaya. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Foundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motha uthi bemangalisa ukuthi uhulumende lamapholisa benza sengathi ababona ukuthi lezi izenzo zizabangela uhlaselwa nokubulawa kwezalwane zakwamanye amazwe. Isizalwa seZimbabwe unkosazana Vijay Ajit Ubutshela bezindaba ukuthi ngempela viki izalwane zeZimbabwe esithengisa erenkini yebhara eSoweto zithathelwe impahla zazo, abanye batshiselwa kuthiwa abaphume baphele kwela South Africa.
Bona uma besho bona ngawo abamazi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi ukuthi benzeni baqalephi. Bonke bathi bona badinga nje usizo lokuthi bekwazi ukubuyela emakhaya kubo. Abasafuni nje into ebahlanganisa lento zalapha, because bengaze berelocate banjiswe kwamanye amaprovince or bayehlala kuphi, maybe sebengalandelwa futhi yilokhu nje okubehleleyo. So bona badinga nje ama-resources ukuthi bayeqala kahle impilo emakhaya lapha ababuya khona.
Unkosazana Vuyani Hlazo, okhokhela inhlanganiso ye-Women in Diaspora Association, ukhuthaze iinkokheli zomphakathi ezibhikisana lokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe ukuthi zingene emphakathini ziyekhuthaza ukuhlalisana ngokuthula kwaba kwamanye amazwe ezalwane zakwele South Africa. Igqwetha lezamalungelo loluntu uMnumzana Gabriel Shumba, laye owethule inkulumo yakhe kulomhlangano, uthe kodanisayo yikuthi kusegcekene ukuthi amabandla ezombusazwe yiwo akhuthaza umkhuba wokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe njengoba lokhu kusenzakala ngaso sonke isikhathi sokhetho. Ele South Africa lilungiselela ukhetho lwezwe lonke oluzaqhutshwa ngo-2024. UMnumzana Shumba ukhuthaza uhulumende ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi lenkokheli zomphakathi ndawonye lezenhlanganiso zezizalwane zakwamanye amazwe ukuze kutholakale isombululo salolu hlupho ungabonakali. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisane Leah.
Indlela yokukwenza ukuthi basebenzisane labantu be-Department of Labor ukuthiwa ngama-inspectors. Ama-inspectors yiwale mvumo yokuthi akhulumisane lomqatshi ambuze ukuthi lapha uzuqatshe amaZimbabweans ayi-26 waqatshe abantu base-South Africa bayi-80 kuphela, wakwenza kanjani? Thina into esingayithandiyo nge-Operation Dudula ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba kuphula amalungelo abanye abantu.
Kodwa uMnumzana Siphiwe Shabangu isizalwane sakwele South Africa ebesikulo umhlangano simele uhlelo lweOperation Dudula ubetshaya phansi ngentonga esithi lolu hlelo luzaqhubeka.
So as Operation Dudula, we are not xenophobic, number one. We are addressing the issues and we work hand in hand with law enforcers, because actually we are pushing them to do their work. Those people are undocumented, they are here and in South Africa. They must go back to their country. Abahambe, we are unapologetic about that.
Imizamo yokukhulumisana lesiphathamandla sakhulumende kwele South Africa kanye lweZimbabwe ngokuhlukunyezwa lodlakela oluqondiswe kwabokuza yehlule njengoba bebengaphendula incingo noma imibiko ethunyelwe enkundleni eWhatsApp kumakhalekhukhwini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje sikhangela uDonselana usebandleni leMDCT phakathi kukaMnumzana Douglas Munzara lomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khulu. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhuthaze uhulumende ukubana alungisise imigwaqo kuleli dolobho ngokuphangisa, kulandela ukwazisa kwekhansili yaleli dolobho ukubana isimise uhlelo lwayo lokuyilungisisa ngenxa yezulu elina kakhulu. Uhulumende yena wazise ngenyanga edluleyo ukubana uzalungisa imigwaqo elishumi koBulawayo. Iningi kuleli dolobho likhala ngokuthi imigwaqo isimagodigodi njalo ayisahambeki. Uyintungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Uhulumende vele olomlando ukuthi ngesikhathi sobunzima esinje esibhekane lelizwe, uhulumende kufanele ulomlando ukuthi akhuphe imali ancedise inhlanganiso ezingathi zithwele kanzima, ikakhulu ezinhlanganiso ezingaphansi kwayezingane ngama-parastatal, inhlanganiso lezi njengamaspara, ama-local authorities, kulomlando ukuthi ancedise ngemali. So ke leso sinqumo esesithethe ukuthi uhulumende adinga imali alungise imigwaqo ethile, kuyisinqumo esihle ukuthi sincedise umasipala vele okhanya idonsa ngefalasi ngoba imali engelayo. So uhulumende angancedisa kuleyo mgwaqo, sibona ngathi kuzancedisa la ukuthi kuqhubeke siya phambili. Njalo uhulumende sithi ukuthi vele kufanele kwenzakale ngoba abantu zananzela ukuthi kulama toll gates, le mali ekholektwayo kuma toll gates lapho ezimoto lakhona abawobulawa nxa uphuma imigwaqo. Siyananzela nxa uphumise ngapha ePlumtree, uphumise eGwanda, uphumise eHarare, uphumise eForest, khona apha eduzane lathi kulama toll gates kusitsho ukuthi thina nje imota zethu zezakhamiza ngoBulawayo nxa siphumane kancane edrobheni siyabhadala ama toll gates. So ke leyo mali uhulumende lo kufanele iplawe bhekhe ibuye bhekhe kithi. So sithi lo kwenziwa nguhulumende, hayi vele kufanele akwenze, and besicela ukuthi ngakuyavuma athathe futhi imigwaqo beminingi kulale yayiqambileyo ukwenzela ukuthi ingxenye sincediseke njengedorobho.
Ikhona yini imigwaqo ongathi ingcono iyahambeka kumbe ngamagodigodi yonke iyafana nje?
Imigwaqo engcono ukuhambeka yile imigwaqo emikhulu kakhulu. Iye sibona ngathi kuyahambeka la nxa kusiba lamagodi lapha lalaphaya. Kodwa kathi sokuqanisa ukunizulu siyananzela ukuthi la eminye nale emikhulu sokufanele uhambe ngonanzelo ngoba kuya amagodi avuke khona. Okuthi nxa umgwaqo ungawujelanga ukusebenzisa ungagcina selube sengozini. Onjengale imigwaqo emincane sibule ngena phakathi kwazitalada zezindlu. Hayi eminingi akusahambeki. Sibona kwezindawo umasipala la esehambe ethela inhlabathi kodwa ejiya kunjalo. Inhlabathi liyanazi izinqumbi-nqumbi. Ukuthi izakhamizi zona kube yizo ezizidilizelayo. Ngibona ungathi khonokho le nxa sikhangela ukuthi umasipala kube ngumyolungisa leyo mgwaqo. Kodwa-ke nxa esethela inhlabathi izakhamizi zilungisela kungenye indlela. La nxa sithi umasipala kalungi kodwa kungcono ngoba abantu sesizazama ukuthi sizicithele leyo nhlabathi siyifuqafuqa ukuthi amagodlana amakhulu angahambekiyo kuzama ukuthi kunyatheleke abantu bahambe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Felix Mona. Okwamanje ukuthi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron variant kanye lezinye inhlupho ezibhekane lomsebenzi wezempilakahle emazweni omhlaba okugoqela ukusilela kwamajekiseni okusivikela kulolu bhubhane awama-vaccines, umhlaba usufikile esibangeni sokudideka ingqondo ngendlela zokumelana le-COVID-19. Kusho unobhala obona ngezobudlelwano bamazwe omhlaba leMelika, u-Secretary of State Anthony Blinken, embikweni asandukwethula. Ngalesi sizathu leMelika selikubone kufanele ukuphathisa inhlanganiso eziyisikhombisa ezikumsebenzi wokumelana le-COVID-19 ngamadola edlula ingxenye yesigidi $580 million phansi kohlelo olwe-American Rescue Plan Act. Lokho elwaqalayo uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okusivikela elemelika lenelise ukwabelana lamanye amazwe edlula ikhulu. Amajekiseni lawa izigidi ezidlula amakhulu amathathu 350 million vaccine doses. Elemelika liphathise njalo abangani balo ngamadola aphosa ngamachumi amabili amadola $19.6 billion emsebenzini enjengezempilakahle kwezenotho kanye la kwezinye inhlelo zenhlalakahle kaZulu ukuze benelise labo ukumelana le-COVID-19. Ukumemetheka okwenze umhlobo wegcikwane leli owe-Omicron kuveza sobala ukuthi kumele sonke sibambane siqinise imizamo yokuqeda lolu bhubhane. Njalo kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi asivikelekanga okwaneleyo nxa sonke singazivikelanga, kutsho u-Secretary of State Anthony Blinken embikweni wakhe. Ngokwengeza uncedo lwama-billion phose afike kumakhulu ayisithupha amadola $580 million elemelika liveza ukuzinikela kwalo kulumsebenzi wokumelana lo bhubhane lolu. Lesi sikhwama sigoqela izigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola $280 million eyanikezwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization. Izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola $50 million eyenhlelo eziyabe ziphuthuma zokumelana le-COVID-19 ikakhulu kumsebenzi wokucubungula leli gcikwane kuma-laboratory testing. Kube lezigidi eziphose zifike amakhulu amabili zamadola $170 million eziya kuhlangothi olubona ngenhlelo zabantwana olwe-United Nations Children's Fund ukuphathisa umsebenzi wokulungiswa kwamajekiseni okuhlaba abantwana ukuze labo bavikeleke kuleli gcikwane. Izigidi ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola $75 million izaqondiswa kunhlelo zenhlanganiso ye-Pan-American Health Organization ukuphathisa ukuqinisa ukusebenzelana emsebenzini wokucubungula lokuqondisa kwenhlelo zokuhlatshwa abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine emazweni asemhlubulweni owe-Americas. Izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kunhlelo zezonotho kunhlangothi olwe-United Nations Development Program. Ezinye njalo izigidi ezingamachumi amabili zamadola $20 million zizaqondiswa kuhlangothi olwe-United Nations Populations Fund kunhlelo zalo zokuphathisa omama abazithweleyo lengane zabo ukuzivikela ku-COVID-19. Izigidi ezilichumi zamadola $10 million izaqondiswa kunhlelo zokulima olwe Food and Agriculture Organization, kunhlelo zokutholiswa kwabantu ukudla lokuzivikela emikhuhlaneni engasabalala ithelelanwa phakathi kwabantu lezifuyo. Izigidi ezinhlanu zamadola $5 million ziqondiswe kunhlangothi olubona ngelungelo labesifazana olwe UN Women's Programs uze lwenelise ukuqhuba inhlelo zalo eziqondane lokumelana lohlupho lokuhlukunyezwa ngobulili, i-gender based violence. Yonke le mali iveza sobala ukuzinikela kwelemelika lozulu wonke walelilizwe ekuboneni ukuthi amazwe omhlaba ayathola okungasiza ukuqeda lolu bhubhane njalo phansi kwezimiso zikamongameli Joe Biden zokuqeda i-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kuwoza Friday Livie silembali yomculi owaduma kusoyisela ngeminyaka yabo 1970 uZ Manatha obhubhe izolo eHarare ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Izwe leZimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZ Manatha. UZ Manatha thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshayo. Bayazi lengoma ke yacula yaduma kakhulu yamenza udumo lwakhe lomemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleland. Ingoma yakhe liyana ke iqembu leHighlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba, sizwa ngokuskowa, iHighlanders siwinile sihambeni siyenatha amadoda. Ndona libele mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane bayesaza ingoma zakhe lezana ke othihovu othingwa chinonyaka thine majarina noda thiwo. Zake le ingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayo nalekazi bandlela inyanga kaJanuary so lahlala silahlekelwa ngabaculi abaloduma kakhulu yamkhumbula umtukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrayuma sekela laye ngo-2018. UZ Manatha ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe seza ukuthi umculo umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zama computer ebe chaya ikatari njengekatari babuye bachaya isigubhu njengesigubhu babuye chaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Imsebenzi esenziwa ngabantu abanjengoZ Manatha. UZ Manatha udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo kono kozomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBrithani, umunye usekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Nimele Studio 7 ngoblawayo igama lami ngiyeza Jesus ba. Anadenga khale
atabuza mthedwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo uPresident Jeremiah sithi libe lempela sonto elijukile.